wazalwa ngo-1947, 6 November. Emulini ubelandela mina ngingowokuqala, yena elandela mina. Ube ngumuntu emulini olothando. Bebathanda abantu kakhulu. Namhla so silahlekile. Mina ngingathi she was my pillar. Kodwa ilahlekile kakhulu. Uzodwa ubengumntaka locanda Samson Khumalo. Emzala lo Mandiweni, uJanet Ndiweni Ngomphini ePlumtree. Ha! Thina silahlekile kumuli yethu. Besizele singu-8, namhla sesizele singu-3.
Ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko lakwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe, ndiyakwazi ukuthi nxa kade lithethwe ngudumiso kadabengwa, liqhawe lelo elasilahlekelayo, ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo, loba ebegula. Ngoba umkakhe umthiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela, on and off